siyabonga Jonga lo Chris yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 8 ngoNtulikazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lesithandeki nemhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakuchothoza kakhulu lokho kwenziwa ngumunicipal okuthi thina kukho emthethweni njengabathengisi njoba singiyele enye into singayenza isintando yethu ukuthi sesitaladeni sizakwala sikhona lapha esithengisela khona yikho lapha imizi yethu eziphilela khona.
Abaphila ngokuthengisa ezitaladini edolobheni leHarare bathi abasuki endaweni zabo zokuthengisela lanxa umanisipala eqalisile ukubasusa phakathi kwedolobho lamhla ekuseni.
Amalunga edale lephalamende ahluza udaba lokubhidlika komnotho welizwe awe-MDC esola uhulumende weZANU-PF kodwa aweZANU-PF wona esola izijeziso.
Impela nsonto edluleyo ibe ngemnandi kumakholwa isiKristu adabuka eZimbabwe asahlala kwele Melika ababuthene bekhonza becula ingoma zokholo njalo bethola intshumayelo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abaphila ngokuthengisa isitaladini edolobheni leHarare bemba phansi besithi kabayindawo lanxa umanisipala eqalisile ukubasusa phakathi kwaleli dolobho lamhla ekuseni. Yaqala ngalabo abathengisela bucwadlana lamahofisi akhe abalisa aweCleveland House leTownhouse. Intathe yezindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kuvuka umsindo phakathi kwamaqembu amabili abaphila ngokuthengisa izitaladeni laba ubangelwa ukuba umanisipala ethe basuke lapho abasebenzela khona abathengisa impahla bucwadlana lamahofisi esigodlo sakhe awe-Townhouse kanye lawe-Cleveland House bayethengisela lapho bekuvele kulabathengisela khona izithelo esilindweni zamabhasi e-Copacabana Bus Terminus. Abakade besebenzela emgwaqweni uLeopold Takawira bathole sebedilizelwe indawo ngokusa kwalamhla amapolisa kamanisipala ezigombolozele evimba ongafuna ukuthengisela kizo. Amapolisa ohlangothi lweRiot lawo abekhona lanxa engekho ochayiweyo loba ukuhlukuluzwa kulabo abekade behluphana bebanga indawo. Isikhulumeli sikamanisipala umnumzana Michael Chideme utshele intatheli zindaba ukuba akusela kubuyela muva kulolu hlelo lokususwa kwabaphila ngokuthengisa edolobheni ukuze baye kulezo ezalungiselwa lokho. Kodwa uZulu uthi angeke aya lapho kungakalungiswa khona zingekho izambuzi lezakhiwo zokuthengisela kusasele ubhuqu nje. Omunye wabaphila ngokuthengisa ongathandanga ukubethwa ngegama usisolile lesi senzo sikamunicipala.
So kathesi kumele uqale kube ne-preparation kakube lama toilets kungabi le dust ngoba ezinto azifuni zibe le dust ngoba le dust iyadingiswa ngubani.
Usola le ndlela esetshenziswa ngumanisipala ukubakhuthaza ukuba baye endaweni ezingakalungeli ukusebenzela kizo.
Ayi into embi ukuthi bathi bona siqala sibona ukuthi baresponda njani abantu yikho esithi kongena manje kongena sokuvele sokulokudoniselana.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Unemployed Mobile Youth Foundation umnumzana Peter Jack utshela intatheli zindaba ukuba akukho emthethweni lokho sekusenziwa ngumanisipala okusekelwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Nehanda Vendors Association umnumzana Keith Charumbira oveza ukuba lindlela esithathwa iziphathamandla zikamanisipala ingayisiyo okumele ilandelwe. Inkokheli enhlanganisweni yeZimbabwe Informal Sectors Organizations layo ilisole kakhulu leli nyathelo likamanisipala lokubamba ngamandla uZulu ukuba aye kusebenzela kulezo ndawo ezintsha lanxa zingakulungeli lokho. Umqondisi wale nhlanganiso yeziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi amalunga kasoze asuka kulezo ndawo athengisela kizo ethi lalokho sekusenzakala sekuphambana lobe kuchiwo ngumanisipala sonke lesi sikhathi.
Siyakuchothoza kakhulu lokho kwenziwa ngumansipala okusithi thina kukho emthethweni and njengabathengisi njoba singele enye into esingayenza isintando yethu sisezitaladeni sizakwala sikhona lapha esithengisela khona yikho lapha imuli zethu eziphilela khona.
Uzulu uthi asintando yakhe ukuba abe emsebenzini wokuthengisa izitaladeni ngoba kungela ngenye indlela ethi ngabe leyo misebenzi yathenjiswayo ingatholakala kungabasiza ukuba bayesebenza ukuselela imuli zabo. Iningi lalabo abaliswe ukuthengisa ngosuku lwalamhla bathi kabayikuya kulezo ndawo lapho kuthiwa baye khona ngoba zikhatshana lalapho kwanda khona abathengi kanye lokuba zingekho izakhiwo ezifaneleyo kizo okufana lezambuzi. Imele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Selokhu sisedabeni olufanayo, inhlanganiso ezizimeleyo kanye lezinye ezilwela amalungelo abathengisayo ziqhube umhlangano wesiphangiphangi lamhla eHarare lapho ezibombe khona umanyano ozaphikisa ukuxotshwa kwabathengisa ngokungekho emthethweni ezitaladini. Umnumzana Mavela Sikhumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eChitungwiza Residence Trust, obekulo umhlangano uthi umanyano lo uzatshengisela ezitaladini njalo umangalele uhulumende emthethwandaba ngalolu daba.
Umhlangano lo oyenze namhlanje kade ukhangela indubo ezihlangana labantu abakwi-informal sector lapha eZimbabwe. Njalo kumhlangano lo kubuye inhlangano eziningi ezimelela ama-informal traders kumbe labo abakwi-informal sector. Njalo kade kulama residents associations kade ekhona lawo asebenza lalabo laba abaku-informal sector.
Isinqumo elisithetheyo kulo umhlangano yisiphi?
Umhlangano lo uphume ngezinqumo ezintathu ezinkulu. Isinqumo sokuqala ukuthi abantu laba ama-organizations lawo kade sebenza labo bangale sebebambene bayenza esingathi ngesiNgisi consortium ukuze basebenze bonke besenza imisebenzi yabo advocacy. Njalo baza ingeta kuma peaceful demonstrations kumbe ama protests betshengisela uhulumende ukuthi hayi i-ultimatum le abayiphiwayo ayibancedi noma ingabulala abantu abaningi nendlala. Okwesibili, isinqumo esiphumileyo lapha ikuthi amavenda lawa seza kuyawo kuma-court qintisa idaba lwema-ultimatum ukuxothwa kwabo ukuze kumiswe ngama-court ethu lapha emhlabeni.
Umanyano lo obunjiweyo uzaqalisa nini ukusebenza?
Umanyano lo suqalisile ukusebenza. Kathesi bakhona for abaseleyo bebhala i-communique ezachasisela ukuthi kuvumelweni njalo abantu sebezasebenza njani kusuka namhlanje kusiya phambili.
Lo mnumzana Mavela Sikhumalo, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zeChitungwiza eChitungwiza Residence Trust, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umhlabeleli weZimbabwe uDarlington Sibanda selobe ugwalo aluphawula ngokuthi isipho esibalulekileyo asipha owayengumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru. Lolu gwalo lulan izehlakalo kulolu gwalo ngezokuzibazela i-fiction. Lolu gwalo lulandisa udaba lwendoda eyaphuma isiyadinga imbangela yemfakayise owafa ngendlela efana xadu lendlela umoyi umnumzana Solomon Mjuru afa ngayo. UBenedict Nhlapho uxoxa lo Darlington eseJohannesburg kwele South Africa.
UDarlington uthi lolu gwalo uqale kulubhala ngemva kwemva kamnumzana Mjuru eyachiya abanengi bezibuza ukuthi alukho yini unyawo lwempisi ekufeni kwakhe. Yena ke uthi kalukhulumi ngomjuru kodwa yindatshana elandisa udaba olufana xathu lalokho okwenzeka kuye. Ugwalo lwalinsizwa ezalwa ewange lukhuluma ngomfana osakhulayo umuzi khaya okwathi ngemva kokufa kukayise ngendlela engacaciyo walonda imikhondo yonke edinga ukuthi kambe kungabe ngubani owabulala uyise.
Ugwalo lolu u-Conspiracy Winds of Change ngiqala ukumbhala ngo-November 2011 ngaba touched like ngokushona kuka retired general Solomon Mujuru, so which of ngasenhlala phansi ngathi yazini let me just write my own fictional story.
Umuzi wagcine evumbulula ukuthi uyise wabulawa ngumbango wesikhundla sikamongameli. Kutheke labo ababulele uyise kamuzi sebebonile ukuthi sekuseduze ukuthi athole iqiniso bamthatha bamphosa entolongweni. Kulapho ke afika wathola khona iqiniso lokubulawa kukayise lamagama alabo abambulalayo. Wagcine sephumile ejele waseqala kulisa umbuso oncindezelo owabangela ukuva kukayise waze wawehlula. Lokhu kunqoba kwamupha ithuba lokuzingela ababulali bakayise lokujeziswa kwabo. UDarlington uthi useke wathintana lo nkosikazi Mujuru emtshela ukuthi lolu gwalo ulupha yena njengesipho esikhulu kuye lemuli yakhe.
Ngikhulume naye umama uMjuru usho ukuthi naye lapha khona uyawuncoma umsebenzi wami ngamazwi awabeka ngakhona yena wathi kimi, I am so proud of you mwanangu, which of ngikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi ngizohlangana nawe and then we share a lot.
UDarlington uthi yena ukwenza konke lokhu njengomlobi hatshi ngenjongo yokugxamukela kwezombusazwe.
Libhuku leli alisho directly as in ukuthi it's about uMjuru. uMjuru ngiyamdedicatela ngoba ngumuntu onginspireyo njengomuntu owalwela inkululeko. So I don't see any point lapho bangangifaka bathi hayi ngigama talks or ngiyini ngoba thina nathi stemas cooler there was nothing called igama talks.
Uthi lolu gwalo lwakhe olulotshwe ngesilungu phansi kwesihloko esithi Conspiracy Wings of Change luzaqala ukucindezelwa kungekudala ukuze litholakale kuloba ngubani olufunayo. Uthi kulamacebo njalo ukuthi ngeminye iminyaka nxa selwethuliwe lucindezelwe langolimi lwesiNdebele. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuxotshwa kwabaphila ngokuthengisa ukusebenzela phakathi kwamadolobho.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe.
Umsebenzi wemkambo wemali weNew York Stock Exchange uke wamala namhlanje kubangelwa ukungasebenzi kuhle kwemitshina. Ungakami umsebenzi ngabo 11 ekuseni ingcwethi zezenotho zithi ukungahlalekise okubangelwa ukungathuthuki komnotho wele China ngokunye obe kuvele sokukhuthalisa abantu emkambo lo ungakami ukusebenza.
Umkhokheli wakwele South Sudan umongameli Salva Kiir ubikwa enikwe elinye ithuba lokuqhubeka esembusweni okweminye iminyaka emithathu ekuvoteni okwenziwe edalele ephalamende lamhlanje. Amalunga edalele ephalamende lamhlanje behluza udaba lokuphidlika komnotho welizwe awe-MDC esola uhulumende we-ZANU-PF ngokwehluleka ukulungisisa izinto. Kodwa awe-ZANU-PF wona ebesithi izijeziso zenotho ezetheswa ilizwe ngamazwe angentshonalanga yizo ezenza into zibe nzima. ekhuluma phezulu kwalolu daba omnumzana Tapiwa Mashakada oMDCT uthe amanye amankampani avalwayo ngokubhidlika komnotho asephenduke abazindlu zokukhonzela. Usole kakhulu uhulumende weZANU-PF esithi kalawo amaqhinga okususa ilizwe ebunzimeni elikibo. Sixhume ilunga lephalamende unkosikazi Dorcas Sibanda oMDCT ongomunye wamalunga ebesedale lephalamende lamhlanje.
Besikhuluma ngomumo wesizwe njalo sikhangele ikakhulu umnotho welizwe sedale lephalamende. Kuyinto esihlukuluza kakhulu ukuthi uhulumende esikuye khathesi uthe engena embusweni wathi nginika nini amalanga afana kumbe phose nge-100 days ngabe sengilungise imisebenzi efana 2 million. Pho-ke besikhuluma thina njengamalunga ephalamenti ukuthi khathesi 100 days yena le sidlulisekile yaphindeka i-2 million jobs uhulumende kade utshela abantu ngayo ubusitsho 2 million amazenda sesesiwabona egcwele elizweni. Kusitsho njalo ithe engena uhulumende wathi thina zamekha sure ukuthi intuthu ziyathunqalana, intuthu zizaqalisa ukuthunqa. Ke pho esesikubona khathesi ukuthi kakusela ngitsho i-PCMtuthe ethunqayo. Kusitsho khona industry amaningi esevaliwe. Uhulumende njalo kazikhathazi ngakho. Singakhangela labantwana besikolo abaningi sebexotshwa esikolo, lena okuthiwa yi-BIM emele ibhadalele abantwana ama-school fees kakusela. Abanye abantwana kuyathiwa kulamali kunethemu asilamali yokubhadala. Labogogo labokhulu abathuthi i-pension akula into eyenzayo uhulumende ukumekashiya ukuthi labo bantu siyabancedisa, abaphathise ngama-pension abo kumbe abaphathise ngokubanika ukudla. Labo ntanga abaqeda isikolo o-form 6 abaningi bakhona kathe sesibabone ezitaladini esibaziyo sinokuthi lo oqeda i-form 6 sebethengisa ama-gift card ezitaladini.
Amalunga eZANU-PF wona ebesithini?
Amalunga eZANU-PF kukhanya ngani ngabantu labana abatshelwayo ukuthi lina nxa lisephalamenti kuphela kumele likhale ngama-sanctions. So nxa likhala ngama-sanctions le economist yethu uDr Mashakada wathi khona uSmith, u-Ian Smith ngesikhathi sikaSmith ube kuma-sanctions. But u-Ian Smith wakwanisa ukuthi asivulele ama-industry khona kuyisikhathi sama-sanctions.
Unkosikazi Dorcas Sibanda lilunga ledale lephalamende njalo ngwebandla le-MDCT. Okwamanje silifake kancane ezandleni zejahe elidala uChris Gande esethulele uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo dokotela Dalukuhle Ndiweni, sihlaziya ke udaba lukamnumzana Thobaiwa Mudebe othi yena indlela zokwelamisa ziletha izifo ezithiyeneyo, ngalokho kumele zingasetshenziswa lezi ndlela kusetshenziswe ezendulo. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba.
Ungasitshela ukuthi amaphilisi kumbe indlela ezokuvikela ukuthi umama azithwale ziba lenhlupho ezinjani?
Usually nenhlupho eziningana in between there, but azikho ukuthi wonke umuntu uba nazo lezo nhlupho, kodwa kungaba nezinye inhlupho ezingaba khona. Inhlupho yokuthi iba yinto engasomvelo ukuthi kudliwe amaphilisi to do that, but ihambelana nemvelo, into ezikhiqizwa ngumzimba ukuthi ama-hormones akho asebenza kanjani. Into ezingayenza ukuthi abanye abantu babe nama-problems amaningi nxa bedla amaphilisi. Abanye kungenzakala ukuthi baye esikhathini for a very long time bangaze kwakwazi ukuthi sikuyama kuma imzimba isebenza kanjani. Abanye kungenzakala ukuthi nxa behlatshwa bethola ama-injections nabo kuthule nje ukuthi but kwenza ukuthi ukuhlela imuli zabo ukuthi umntwana bamfuna nini kanjani bese kusibanzima
okokuthi nxa sikhangele singathi kwenzakala kaningi yini lokho kumbe ngabantu abalutshwana ababa lenhlupho lezo
abavaninganga I think that's why we think that it is safe kukhuselekile ukuthi abantu basebenzise I think in numbers abantu abangaba nema problems balutshwana but nabo nxa besiba nama problems ukuthi baye endaweni zomtholampilo baxoxe ngesituations abo kubonakala ukuthi kungatshintshwane or bangasebenzisana ezinyindledlana ezimore safer for them and or ezingabenza bangaze bakhathazeka ngendlela amaphilisi noma injections engabe bakhathaza ngayo iyindledlana zokutshintsha lezo zinto they are always there so but overall they are not ababaninganga kakhulu abantu abane problems nabe abakhona kunendledlana abangazisebenzisa ezingayenza ukuthi bangaze bathwala kunzima
sike sezwa umsitheli umnumzana Thobaiwa Mdede sithi yena kukhanya kungani ezinye indlela zokuvikela ukuthi umama azithwale kazisetshenziswa kwamanye amazwe kodwa zilokho zisetshenziswa emazweni afana leZimbabwe lamanye awezwe kazi leAfrica kungakuhamba njani khona
Yes, I think kukhona izinto kwakhulu lama injectable lezi zihlatshwayo ukuthi umuntu uyahlaba ngemva kwe 3 months or kwa 4 months zivamise ukuthi zibe nemphumela engathi ayimihlanga isikhathi nesiningi isafe ngokuthi inqanda ukuthi abantu bazithwale is better but imphumela yawo engamihle ibisivela efana nalo ukuthi umuntu bleed okay angaza stop leyo ithwalisa abantu nzima ngoba impilo yakho iyatshintsha kakhulu but enye into futhi abanye abantu bangazi baya ngisho khona esikhathini bangazi bakwazi ukuthi systems zabo zisebenza kanjani eAfrica nemazweni aku third world zisetshenziswa ngoba they are more efficient generally but they are not user friendly in terms of individuals nxa besiba nama problems anjengalezo so into zifuna ukuthi kube nomuntu oqeqeshekile kuleyo qeqeshekile ukuthi izinto zo health uyazi understand to kufichana emtholampilo lapho ngaya khona uyothola usizo khona but endaweni zama third world countries or Africa in general kukude lapho umuntu aya khona eclinic ufike khona futhi ungazi wayithola emhlobohlobo yeminyimi izindledlana ongazisebenzisa ezingafani nalezo injectable so kusase iproblem ngaleyo ndlela ukuthi ngoba singo abantu abahlala beswela izinto bese singasakwazi ukuthi sithi ask for the better things ngoba singenayo imali so ukakhulu ngabona yiyo lapha agcile khona ukuthi indledlana lezi zokuinjectable kwamanye amazwe asemukelekanga ngenxa yalokho imphumela yazo ezikhona kodwa sisazisebenzisa ngoba zinqanda ukuthi ifamilies zingayindi kakhulu ophe zihleleke ngcono I think that's the major into elikhona ya ngabavalelisa abalaleli ya nisale kahle balaleli thank you
sibongile kakhulu ba
Ora
lo ke bekungudokotela Dalubuhle Ndiweni ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami nguChris Gande lila
Impelansonto edluleyo ibe ngemnandi kumakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe asihlala kwele Melika ababuthane bekhonza uNkulunkulu wabo becula ingoma zokholo njalo bethola intshumayelo ukudla kwendlebe lomoya okubuyisela imicabango yabo ngempilo yasekhaya. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba.
Alele nje uxoxa kwabantu becula uza kuthi engxenye ngabantu abaphuma eChaweni kwenye indawo eseZimbabwe ikanti ke cha lapha kusedolobheni leCincinnati eOhio khonapha eMelika lapho obuthene abadabuka eZimbabwe abedlula amakhulu amabili iningi labo kungabesifazane abeze emhlanganweni wamakholwa esiKristu womnyaka owe 4th annual Women of Dominion Conference kwabaningi abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Melika lokhu kwenzekala kuphela nxa kuthe kwaba lemfa kumbe umtshado amaZimbabwe aze ngobuningi besuka endaweni ezehlukeneyo zeMelika emhlanganeni lo wensuku ezintathu obuthanise abantu abeze lemithwalo yabo lezandhluphe lezangikhathaze ukuzodinga umusa ukucebisana ukukhulekelwa lokunye nje bebalekele ubunzima bempilo abantu besemazweni kube lokufakaza ukuthile lokwabelana amacebo emhlanganweni lo obuphansi kwesihloko esithi Ebenezer siyabonga Nkosi inomusa lapho osifikise khona lamhlanje. Abaningi ababeze e-Ohio babuye ngamabhasi abanye bashayela izimoto zabo abanye njalo ngendizamchina besiza abanye labantwana abangane abemuli labo makhelwane
West Virginia.
Belifakaza ukusindiswa elikwenziwe emhlanganweni lowo okokuthi ngomnyaka ozayo ngabafuna ukukhuthwa yiwo.
Sikhuleke kuseni early in the morning kule first ya ama prayers njengoba lapha senza umuko silala umuko on the prayer line. Then emini singama 12 o'clock lapha engandiswa ukuchumayela khona every Tuesdays ngiyanichumayele khona. So ntambama ngama 10 kule nkonzo futhi engenayo ku prayer line insuku zonke zamalanga insuku zonke 3 times a day you are praying iloku siyaphambili women of dominion.
Abanye abakade bekhona babalisa abavele kwele South Africa laseZimbabwe abafana lo nkosikazi Annie Thokozani Ncube ongusomabhizimusi ophumeleleyo okwamagama owake wahlala laye emazweni.
Ukuthi ubone so ukuthi God is using even amaZimbabweans wherever they are to spread his gospel and minister and change lives.
AmaZimbabwe amanengi ahlala emazweni athi wona imihlangano enje iyabanika ithuba lokuhlanganyela labanye becebisana betshelana inhlupho zabo ukukhuluma nje ulimi lwabo ilanga lonke kungela sikhiwa ukucula ingoma abazijayeleyo ukudla abakuthandayo lokukhulekelana nje ukuze kubasondeze enkosini. Nyimele iStudio 7 ngise Washington DC ningu Praxedis Jeremiah.
Peta ezo suku sikhangele ebezihamba phambili abaphila ngokuthengisa bayaxotshwa edolobheni leHarare bexotshwa esitaladeni ngomansipala.
Amalunga ephalamende ahluza udaba lokubhidlika komnotho welizwe
kwanelokwa lamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga ngisitha sihlanganeni njalo kusasa.